Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Tathele lithuba ngibonge uTanonoka Wande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-19 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP likhala ngokususwa kwamalunga alo ejele leChikurubi besiwa eHarare Prison. Ibandla lezihlobo zingaziswanga.
Kubo bonke bengu-9 labadala ubabuThinos Nkomo ulabo 70 years, ubabuNcube Olivesson ulando 60 something years, kanti omama laba uMabhanda balanda o 60 years.
Owakhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe kuFacebook yena ekwele Bhilitane uzapika okweminyaka emithathu ngemva kokutholakala elecala lokwenza iterrorism.
Abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe mabengena ebulenjini kumele bachaphele ukuthi inkulumo zabo zingabi ngezephula umthetho walawo mazwe ababekiwo kumbe abahlala kiwo.
Abaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe sebemanyene labosowabo ezansi yezwekazi le-Afrika ngenhloso yokuthi bavunyelwe ukuqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni.
Ukubandlululwa le-violence from ngaba ngama-clients kumbe ngamapolisa kumbe ngamanye from amanye ama-sex workers. Nokho uyakwazi ukuthontelwa kumbe uyakwazi ukushaywa ngama-clients.
Usugqitshiwe umdlalo wenkezo ye-World Cup ngemva kokuba ele-Argentina linqobe ele-France emdlalweni iningi elithi ubuhlabusa okwamagama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MRP likhala ngokususwa kwamalunga alo ejele leChikurubi besiwa eHarare Prison. Ibandla lezihlobo zingaziswanga. Leli bandla lithi amalunga alo awesilisa ayisithupha asuswa ejele leChikurubi, wona ayeke avalelwa eKami. Ibandla le-MRP lithi lilembiko njalo eyokuthi abesifazane ababili uSibongile Bhanda loBusi Moyo balakho ukusiwa ejele leMarondera. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kula sizathu esicacileyo futhi sebebasusa eChikurubi maximum sebebasa eHarare Central ngalaba abayisithupha abagoqela ubaba uThinos Nkomo, ubaba uLevson Ncube, ubaba uNkosinathi Ncube, uAkim Ndebele, uWelcome Moyo lo mongameli ukuthwayo umlotshwa. Kodwa isizathu esisizwileyo yikuthi kuthiwa eChikurubi maximum prison bebegcinwe kusel yezikliwi kumbe ngithi abantu labana abakhangelelwa ukuthiwa abadangerous balamacala amakhulu kudijas esizwa kuthiwa ngapha eHarare Central Prison sebahambise kuma-cells okuthiwa kukusecures okunganeno masiqathanisa lakudiklas eChikurubi. Kodwa sesikuzwile ngamalunga ethu ahambe khona ngale phakathi kweviki ukuthi bayakhala laba abayisithupha abethu bathi ama-conditions aseHarare Central Prison akhangeleke ukuthi awesi kumbe alocuku okwedlula masiqathanisa lalapha kade bekhona eChikurubi.
Manje amagqwetha wona athini ngodaba lolu olokususwa kwabo emajele belokhu bebhodiswa?
Amagqwetha babuGande abhizi ngoba kule appeal esathi amagqwetha wethu sicela asenzele yona e-High Court. Ngoba okokuqala sathi thina sifisa ukuchallenge i-conviction le-sentencing yabo kusukisela begwetshwa okokuqala ngu-Magistrate uJabengwa Sengster. Sathola ukuthi ukugwetshwa kwabo kwaba unlawful, sinanzelela ukuthi i-charge yabo bonke bengu 9 yaba inciting of public violence ungakhangela kubo bonke bengu 9 labadala ubaba uThinos Nkomo ulabo 70 years ubaba uNcube uLivson ulando 60 something years kanti omama laba uMabhanda balanda o 60 years so kokuqala akuvumi ukuthi abantu ababotshwe bengu 9 benikwe iumbrella sentencing and conviction because akulandlela ukuthi bongu 9 batholakala besenza icala elifana nayo ngasikhathi sinye so lokho ngokuqala ukuthi sithina i-sentencing yabo was done political rather than ukuthi yaba yinto esemthethweni so ke amagqwetha ethu aphuza-ke ukuthola lokho okuthiwa i-transcript from the lower court ibulawa magistrate court kuyikuthi kathesi sikhuluma kanje baphezu kokuyenza i-appeal ukuthi i-sentencing le-conviction leyo kwehliswe
ngokuzwa kwenu kuthiwa baphethwe njani ejele khona ngale
ye babugande isiphatho sabantu bethu laba bayisithupha lalaba bangu-2 abasala eshikurubhi ngoba umama uSibongile Banda lomama uBusimoyo basala eshikurubhi wathi laba bayisithupha yiba bahamba khona ngale Central Prison isiphatho sabo asikhangelelanga ukuthi babe ngabantu abazaphathwa kuhle ngoba okokuqala khona ukubasusa eKami Prison lasemlondolozi kwakutshengisela ukuthi bafuna ukuya kubahlukumeza emotional, physical langakho konke ongakucabanga
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Ukukhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe yena ekwele Bilitane uzapika okweminyaka emithathu ngemva kokutholakala elecala lokwenza iterrorism. UMartin William Chinyanga oleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lambili 52 wayengutitshala khonale kwele Bilitane. Icala lakhe ngelokuthi wethula imfanekiso yakhe enkundleni yokuxhumana eFacebook ekhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe esithi ngoba uMongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa. Sixoxe lolwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya umnumzana Phanyika Karimanzira ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe mabengena ebulenjini kumele bachaphele ukuthi inkulumo zabo zingabi ngezephula umthetho walawo mazwe ababekiwo kumbe abahlala kiwo. Bengephula umthetho bazabotshwa abacala abathonise okusemthethweni bajeziswe njengalokho okwenzakale komunye wethu ohlala eBilitane. Emthethweni inkulumo esizenza ebulenjini ziyafana nenkulumo esizenza ebantwini akuchiyananga okuqhakathekileyo ukuthi khona inkulumo zakho zingabi ngezephula umthetho welizwe lonalelo yabo okilo
khona nxa sikhangele umthetho owasetshenziswayo ukubopha lo undoda weZimbabwe ngumthetho esingathi nxa sukhangele siqathanisa leZimbabwe ngumthetho onjani nxa ukhangele nomthetho olungileyo na
umthetho owasetshenziswayo ukubopha omnye wethu lo abahambise ejele lapha eBilitane ngoweterrorism kumbe ngithi anti-terrorism ngumthetho walapha eBilitane ngokubona kwami wona umthetho wangkhona asiyo ngaso umthetho omubi ikuthi nje omunye wethu mbona ngazathi ekhuluma ngumuntu owakhuluma ezondile angikhola ukuthi yena wayenjonge ukuthi khona kube le terrorism kodwa wona umthetho wangkhona masiwukhangele mina mbona ngazathi ngumthetho olungileyo ngoba i-terrorism kasiyonto enhle ngoba ibulala abantu abaningi abangelamacala njengomzekeliso ngingakhuluma ngezinto ezenzwa ngabo Al-Qaeda ISIS o labo Boko Haram
khona ukuthi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane sibotshwe ngokudala icala elingaba licala eZimbabwe. Ukubona njani wena lokho?
Into eyayenza ukuthi omnye wethu lo abotshwe asiko ukuthi wayephula umthetho weZimbabwe, ikuthi wayephula umthetho weBhilitane kungelani lokuthi umthetho lo uyafana yini eZimbabwe. So ikuthi kumele abantu bazwisise ukuthi khona undoda lo wabotshwa ngomthetho, ebotshelwa ukwephula umthetho weBhilitane. Yebo ke ungaba ngomthetho ofanayo eZimbabwe, kodwa yena wabotshelwa ukuthi wephula umthetho weBhilitane. Kungenani ukuthi wayekhuluma ngeZimbabwe? Kuyafana lokuthi ngabe wayekhuluma ngelinye ilizwe, as long as wayekhuluma into yephula umthetho weBhilitane wayezabotshwa.
Alo ke ngumnumzana Phanyika Karimanzira olwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni aphetheya ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Abaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe sebemanyene labosowabo ezansi yezwekazi le-Afrika ngenhloso yokuthi bavunyelwe ukuqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni njalo besendaweni ezingabafaki engozini. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
Laba ngabaphila ngokuthengisa umzimba labanye abantu abakade besemkhosini wokuhlulwa kombiko wamalungelo abo eJohannesburg kwele South Africa. Umbiko lo uveza ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo okukhulu kwabaphila ngokuthengisa umzimba emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique. Ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zenhlanganiso emela amalungelo abo eZimbabwe Sex Workers Alliance, umnumzana Grigol Brighton Carter odume ngokuthi nguthoni uthe Zimbabwe babhekane lenqwaba enhlupho enxa imithetho engabela ukusebenza kwabo.
Ukubandlululwa le violence from ngaba ngama clients kumbe ngama police kumbe ngamanye from amanye ama sex workers. Nokho uyakwazi ukuthontshelwa kumbe uyakwazi ukushaywa ngama clients kumbe maybe ni police brutality. Also uyakwazi ukuthengela abantu ngamanye ama sex workers ngenxa yokuthi maybe babe nomona or something.
Ngokutsho kwalombiko owethulwe ngemva kokucwaningo oluqhutshwe inhlanganiso e-Hands Off Program, kulezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abakulumsebenzi ezedlula inkulungwane ezimbili 2009 ezenzakala emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique kusukela ngompalakazi ka-2001 kusiyafika umpandula ka-2022. Esethulwa lombiko eJohannesburg, unkosazana Pamela Chakubinga oyisizalwane seZimbabwe njalo eyisiphathamandla enhlanganisweni yabaphila ngokuthengisa umzimba kule South Africa esisonke, uthe abakulo umsebenzi emazweni la bayabulawa, ukutshaywa, ukudlwengulwa, ukuntshontshelwa nokubotshwa mahlayana.
Four mapillars atinenge tichifokasa nawo, which is physical violence,
bahlukunyezwa enyameni, emoyeni, ngokocansi nangokuthathelwa imali yabo. Okwamanje siphakathi kokubisa ukuthi umsebenzi wabathengisa ucansi kube semthethweni emazweni asezansi yezwekazi
le-Africa.
EZimbabwe utholakele ukuthi ezinye inhlanganiso zezenkolo ziqhubeka zisethula inkulumo ezibangela inzondo kwabathengisa imizimba. Esinye sizalwa seZimbabwe njalo ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zabakulumsebenzi abasakhulayo ezansi yezwekazi le-Afrika, umnumzana Leroy Gumbo uthi sebethole ukuthi sekusanda kakhulu ukuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa ucansi abaphansi kweminyaka engamachumi amathathu.
The laws are criminalizing sex work.
Indlela ezakwenza abathengisa ucansi bebe lamalungelo abo agcweleyo yikuthi bavunyelwe ukusebenza ngokusemthethweni. Lokhu yikho okuzakwenza bengabandlululwa emphakathini.
Ezinye izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abaphila ngokuthengisa ucansi laba zigoqela ukungemukelwa ezinkonzweni, ukukhangelwa njengabantu abangcolileyo, ukwalelwa usizo lokwelatshwa ezibhedlela lokubandlululwa emphakathini. Kodwa-ke akusibo bonke abantu abavumelana lalaba abathengisa umzimba. umvangeli ozimeleyo ozibiza njengombhalo weBhayibheli umnumzana Mduduzi Mgutshini uthi umbhalo kawuvumelani lelungelo elifunwa ngabathengisa umzimba naba.
Abanye ngabazenzi ukuba kiwo, abanye kuyinhlupho ezijiyeneyo ezenza begcine bephakathi kwalowo msebenzi, abanye kungenxa kaSathane, abanye kungenxa kamadimoni. Kuqakathekile ukuthi sibakhulekele, sibancedise ukwenzela ukuthi uJehova abazwele isihawu, abenze bazwisise ukuthi uNkulunkulu nguye ongatshintsha isimo sokuphila komuntu.
Uhulumende waseSouth Africa useluqalile uhlelo lokuthi ucansi luthengiswe ngokusemthethweni njengoba ukubunjwa komthetho ohlose lokhu sekukubanga laphezulu. Lobanje uhulumende weZimbabwe engakaphumeli obala ngalapho amekhona ngodaba lokusebenza kwabathengisa ucansi ngokusemthethweni, isinqumo esethulwe umthethwandaba ngo-2015 ngemva kokubotshwa kwabesifazane abebesetheswa icala lokuthengisa ucansi saveza ukuthi akukho emthethweni kubabo elanje ukuthi batholakale besemgwaqweni kungela bufakazi bokuthi bebethengisa ucansi. Lokhu sekwenze ukubothwa kwabo kungafani lasekuqaleni. Kodwa-ke abakulumsebenzi bathi noma kusasenzima ukusebenza kwabo, ithemba banalo ukuthi ngelinye ilanga labo bazavunyelwa ukusebenza ngokusemthethweni. Belesube 7 Johannesburg eSouth Africa, ngimthuso Khumalo.
Manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lelodaba lokuthi iningi labelatshwa esibhedlela sengqondo eseingutsheni kobulawayo ngabotshwala lezidakamizwa. Leli phephandaba lithi kule mota ebithwele utshwala obuthiwa injengu ebanjwe ngamapholisa kunsukwana esanda kwedlula. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi ukupasa komthetho owenqabela imisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo we-PVO Act kuza kwenza kube lokuswelakala kwemali edlula ibhiliyoni elilodwa lamadola eMelika ngomnyaka elizweni. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kustudio 7, salubonani, siyabingelela, nyabingelela umntungameli Nkomo, Kips Dube, uMavelasi, wonke uMagumede, wonke ngiyalibingelela igama lenkosi basingathi ngalezulu zansuku zonke ihlale lani lapho elivuka khona lapho elilala khona. Ngiyalibonga emsebenzi wenu omuhle luyenzayo. Bengicela le mbali lokuzeni yami irecording yami le ibalwe ngibana ngibuze ukuthi igovernment yeZimbabwe kathi ilwa labantwana besikolo abafundayo ukuthi kusasa ibele kusasa eZimbabwe kumbe iyenza njani, because kusese lomgabe kahle kahle kusese lomgabe abantwana babefunda beqedi kakhulu eprimary even lanxa imali zingekho besubanjele certificate suqedile ugrade 7 laba bayehluleka lokuthi abantwana eprimary befunde eprimary kodwa nazathi sifunda ngesikhathi kamgabe kwakubanjwa ama-certificate masuqede ugrade 7 ufunde waze waqeda iprimary yonke. Manje laba iZimbabwe yakathe siyehlulwa yikufundisa iprimary kwamanye amazwe ni government yangenela kubona abantwana befunde ngoba yikusasa kwelizwe. Yacela singathi kodwa ngoba le recording yami
msakazi, msakazi wami bingelele, msakazi wami omuhle, msakazi ya okhuluma msakazi kusijumpa msakazi yebo esh hayi msakazi abalandeli sebangakhuluma bathini bathini kodwa ngibembeza abaningi bakhona vele bahamba layo Argentina yebo ye ikhabu sengasho ukuthi hayi zisezandleni zabo kodwa ke hayi kulokhu fanele bengase Africa mangabe iAfrica ibambe ngaphandle ukuthi mangabe Africa ingabambananga hayi kulokhu ikhaphayo bengase Africa bengase Africa endani tandabuzi kulokho Africa iqinile ukudlula nje wonke amacontinent
esevele njani elibingelela lonke elibingelela lonke nabengicela nje kuphela ukuthi uhulumende ngabuya nanzelela amapholisa la agcwele emgwaqweni amapholisa la agcwele emgwaqweni asikho ukuthi wonke akhangela ngokwe-traffic kumbe akhangela ngokwani bafuna izimali uzagada ibhasi usuka kobulawayo uzeyefika khonaleli bhani amapholisa wonke emgwaqweni ahambe efuna imali ahambe efuna imali kadeni umnikazi wemota lezisebenzi zakhe uzaziholisana uhulumende kakayiholisa amapholisa amapholisa engathembeli ukuthi amapholisa azabhadalwa ngabantu bezimoto emgwaqweni uyasuka ebulawayo uyazuyekela ubhani uhambe uchiyimali endleleni emchokotho even ungazohlangana le mota e-traffic ihamba kuphela endleleni ngavele ibone kuphela ibhasi kumbe imota imakhombi la athwala abantu bahle bayimise sekumele kufunakale imali hamba kubhadalwa imali indlela zonke laze liyefika ucina ubone ukuthi labona abantu abasigilisela imoto ukugada baride ngoba bayenze ukuthi laba bathole ngoba bengachaji imali elingeneyo elingene ukuthi ibhadalwe ngumuntu endleleni bahamba beyithatha amapholisa kuyagcina kungasela mali ekugcineni imoto ingaba le-breakdown zayilungisa ngani le-q zafika ukheshe emalini elokuzele eqweni wena suholana ihulumende ayikhangele amapholisa lawo ayikhangele sonke isikhathi xa ugada imoto uhambe ubona abantu indlela yonke bahamba bephiwa imali indlela yonke amapholisa kule-roadblock ungahamba 15 kilometers 20 kilometers sokuleyinye njalo uzazuyefika khwalela ubani abalungisise lokhu uhulumende epholisa izisebenzisa
bestudio 7 alibingelela lisinika indaba ezinkotho ezileqiniso mina bengicela kuphela ukuthi ngixwayise kuphela abantu bakithi ukuthi bengakhohlwa kathesi nje ngibona na ufika emabhenki abantu abaningi babhizi bavula ama-nostro account sokungani uvula ama-nostro account kathesi zingaki iminyaka lokhu kwakuthiwa sibola imali engasebenziyo kathesi ngoba next year kulama-election sokungani sokuqalisa ukuvulwa ama-nostro kuthiwa kubhadale 50% i-nostro 50% RTGS kathesi ngoba sokuye ekuvoteni amarethi sengani semile wandalo phakathi lapho kade kukhwela mchokojo bebezithulele into kumele sinanzele bantu bakithi sivoteni ukunanzelela singarojwa ngoba sizathi sesiqedile ukuvota sesithabele khona ukuthi sebebisile iusalwane leselikhona phinde futhi kubuyele kwapha sahlala sisemuva kuphela
onani basakazi bakastudio 7 siyabingelela izaphu ithi yadidiyelwa umnyaka engu-60 something ikhona kodwa ke akukho nto eyenzileyo ebambekayo ngeminyaka engu-60 something yagcina ukwenza into ezibambekayo ngokuyempini ithe ibuyempini akula yinye into eyenzileyo ebonakalayo ukuthi yena ithi celebrate abantu begugurawundi abafayo yababulalisa isiyenza idili ngabo kuyababulalisayo iyacelebrata lokwehluleka kwayo ukuthathelwa kwayo amaplazi lokuthathelwa kwayo ama-companies konke lokhu mina kangiboni njengento elungele ukubhiyozelwa asonto elungele ukubhiyozelwa izaphuka iye-revisa umbhiyozo wayo lo ngoba umbhiyozo wayo lo awulasisindo awulasithunzi
basakazi abahle baka-VOA Ndebele lingabe linjani Dungamili Nkomo Ezra Chisa Sibanda Anastasia Ndlovu ninjani lonke ngapho nengingazange nje ngibatsho ngamagama mina igama nguMaxwell Ndlovu mbuya eTsholotsho umbiko mhlawumbe enginawo noma ngithi imbono enginawo yilowo bengicela nje mhlawumbe amaqembu lawo esiwalandelayo asekelayo mhlawumbe aphikisa umbuso owezanu PF bengicela mina ngokwami ngombono wami ngabe bahlangana bebone ibandla kuyilona elidonsa kakhulu mhlawumbe elilabantu abaningi uma kuyi-CCC abantu bezaphu ngiyacela nje bebambisane ne-CCC naleyi MDC tley nayibambisane ne-CCC sikwazi ukukhipha lolu godo olumendleleni bakwethu lokho ke sebezokulungisa mhlawumbe ma ugodo lolu seluphumile sebezohlala phansi bobathathu njengabantu abahlangene abazwanayo abantwana bomuntu behlale phansi bebonisana ukuthi madoda njengoba sekukanje asenzeni so ekugcineni ngoba singabi lokho esibheka ukuthi hayi nami ngiyazimela nalo uyazimela naye ungathi kungaba inkinga lapha kungaba inkinga mpela enkulu kakhulu bendlulisa nje lo mbiko noma isaziso noma umlayeza noma umbono ngamafuphi ngiyabonga basakaza abahle
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Isegqitshiwe imidlalo yenkezo ye-World Cup ngemva kokuba ele Argentina linqobe ele France emdlalweni eningi elithi ubuhlabusa okwamagama. Amaqembu omabili aqede umdlalo enguchiki lobhanqa 3-3 aze ehlukaniswa imbekwa amapenalty kwaba yi-4-2. Sixoxe lolandela izemidlalo wenguqu uMuzi Ncube owakokapu esilobela kodwa ngokuhlala ekhonapha kwele Melika esigabeni seVirginia ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mnumzana Gande, lokho engathetshelwa yingwe mina ngabukela wonke ama World Cup kodwa le eKhathayi France versus Argentina. Mnumzana Gande, ibhola belimnandi leli bese ngasakwazi ukuthi ligiqikela ngapi phela, especially iFrance siphendukile sokunguchiki lobhanqa. Mina ngabukela iWorld Cup ka-1994 eLos Angeles eCalifornia lapha kudlala iBrazil versus Italy. Roberto Baggio weItaly yazekhuthi penalty kick leyana, mina ngandlezi ngemva kwegedi ngkhona okukhatshelwa khona ama-penalty. Lalimnandi sibili ibhora lakhona kodwa hayi ngeke lifike kuleyi i-championship esiyibone eQatar, Argentina versus France. Abe kumnandi sibili ibhora lakhona, yazi wonke umuntu kholwa nje jikelele emhlabeni uvumelana lami ukuthi ibhora leli belimnandi. Laze lacina liphela kuma-penalty kicks, sambona sibili uLionel Messi ephakamisa inkezo and siyamjabulela kakhulu uLionel Messi ngoba leyi yiyo inkezo ebesisele sinda sibili sikwelede kuye ukuthi abantu bonke bemhleka ukuthi kona awukabi layo le inkezo ye-World Cup and wenze njalo sibili waphakamisa ilizwe lakhe le-Argentina.
Ngokubona kwakho kuyathembisa yini ukuthi izwekazi le-Africa sizabona lisedlula lokhu okwenziwe liqembu le-Morocco kumdlalo olandelayo?
Mnumzana Gande, ibhola le-Afrika lalo selidumele emansumpeni sibili ngoba sibonile ilizwe le-Morocco lijabulisa abaningi kakhulu izizalwane ze-Afrika la ama-Arabhu we-Middle East lakho e-Northern Africa khona ngale lemhlabeni wonke nje jikelele ngoba beyibophela ama-underdogs. I-Morocco akulalizwe le-Afrika esake lafika kuma-semifinal, so i-Morocco ibingeyokuqala. So lokho ngokutshengisela ukuthi ibhola lethu le-Afrika sibili hayi phakeme kakhulu ngoba siyababona phela ama-African players ethu amaningi wona la yiwo edlala e-Europe, wedlala labo bonke bonaba kade bedlala labo ku-World Cup. So ngabantu abazanayo sibili nje ekudlaleni kwakhona ibhola. So siyathemba ukuthi kula ma-World Cup azayo sibili ukuthi hayi ama-African teams ethu engahlala esephezulu khona ngale esephelela khona ngale kuboma-semifinal la kuma-final azagcine inqoba sibili yona i-World Cup Championship.
Sikhona yini isifundo esingathi sitholwe ngamaqembu afana la eZimbabwe?
LeZimbabwe kumele lifunde izinto eziningi kakhulu ngomdlalo wenguqu, especially wona amalungelo ebhola lokuthi imithetho yeFIFA ithini ilandelwa njani. Ngoba singakhangela phela leZimbabwe kade silabhanwa yiFIFA ozifa bonke laba ukuthi khona beparticipate emdlalweni kanobhutshuzwayo. So akula bhola eZimbabwe elidlalwayo kade si ungathola liyadlala international ngoba iZimbabwe yabhanwa yabo. Ngoba elethi bhola sesibonile ukuthi khona liyangenelwa kakhulu ngabo bonaba abezombusazwe becine bephambanisa izinto. IFIFA nanso siyayibhana izifa ukuthi khona hayi akumelanga lidlale ibhola lina, lisavunyelwa ngoba lilandela imithetho. So yikho lokho kumele sikufunde Mnumzana Gande ngoba khathesi ama players ethu ayaswela ukuthi noma ama players azintshantshu ebholeni ukuthi azadlala ngapi, uyabona, ngoba tesavalelwa phela ukuthi khona iZimbabwe participate emdlalweni wenguqulo. So kumele sizame ukuthi silandele imithetho sibili lokuthi sifake imali futhi ebholeni ukuthi ama players etathuthuke lawo.
Lo ke nguMuzi Ncube olandela imidlalo yenguqu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana. Singakagqibi uhlelo lwethu lolamhlanje ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesilazo. ibandla le MRP likhala ngokususwa kwamalunga alo ejele lechikurubi besiwa eHarare prison ibandla lezihlobo zingaziswanga. Owakhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe nakwelebhilitane uzapika okweminyaka emithathu ngemva kokutholakala elecala lokwenza iterrorism. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuya ebulenjini ku-www.voaindebele.com.